amukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani mhlobozi mkhosi ezithandekileyo. Ngalolu suku lanamhlanje sihlangana sibonga uYehova inkosi osigcinileyo phakathi kobunzima bonke esedlulile kubo insuku ezedluleyo. Nalowu obunye esihamba sibuqhele engqondweni zethu ngobunzima esihlangana labo sisaphila lapha emhlabeni. Namhlanje sihlangana lelizwi esilithola encwadini kamvangeli uLuka isahluko lesesihlanu indima ezimbili nje u4:5 kufundeka kanje. Kuthe esegcinile ukukhuluma wathi kuSimoni, qhubekela ekujuleni nehlise amanetha enu libambe. Verse 5. USimoni waphendula wathi, Nkosi, sishikile ubusuku bonke asibambanga lutho, kepha ngezwi lakho ngiyakwehlisa amanetha. Lapha-ke nguJesu lo ekhuluma loSimoni. Ilizwi esiphezu kwalo yileli elokuthi uJesu eseqedile ukukhuluma esebonile le mizamo eyayisenziwa nabagoli benhlanzi laba oSimoni Petro labanye, uJesu uthi ake lisuke lapho elikhona liye enzikini lizabona ukuthi kuyakwenzakalani, lizabamba inhlanzi eziningi kakhulu. UJesu uzama ukusitshengisa ukuthi nxa sihleli kumele sibe ngabantu abale mizamo ebonakalayo, ngoba okunye nje siyakhekheleza emaceleni indaba ngokwayo siyichiye, indaba isala ukuthi ilungiseke ngobana siphikelela sisenza into yinye singalaleli ilizwi lakhe likhuluma kithi. Nxa sihleli lemindeni yethu emizini yethu kuningi okusihluphayo. Singabe sihluthwa ngabantwana, sihluthwa izihlobo, sihluthwa yini, sikhala kusa kwamalanga njengalaba abafundi abakhala bethi bazame ubusuku bonke ababambanga lutho. Okunye ukwenza ukubana sihlupheke sidubeke kakhulu ngempilo yikuthi kasilaleli ilizwi likaJesu ekhuluma kithi. Sifuna ukwenza owamakhanda ethu, sihlale sincaphe singabazondileyo ngoba na izinto kazihlangani. Baba lomama kabezwanani, abazali labantwana kabezwanani, izihlobo kakukhulunyiswana ngobana siphethe into eyodwa iminyaka leminyaka. Kasilaleli ilizwi elithi qhubekela ekujuleni kumbe enzikini uzobona ukuthi kuyakwenzakalani. Ngoba na uJesu katshonga ukuthi tshintshanini isikepe, katshonga ukuthi tshintshanini amanetha, katshonga ukuthi tshintshanini umfula. Uthi sukani lapho elikhona, ngoba lapho elikhona kusekhunjini lomfula kakula lutho. Qhubekani liye phambili, indaba iphambili isekujuleni kwenhliziyo yomuntu. Aso ndaba nje ongapho ngoyithatha lula, yikho lokho okwenza ubana izinto zingahlangani. Kungakhulunyiswana njengoba ngitshilo, kumele sisuke lapho esikhona silalele ilizwi lenkosi ukuthi lithini. Lizasilayela nje emindeni ukuthi senzeni, singalilalela ukuthi uJesu uthini kithi. Impilo zethu ziyakuba ngcono. Labanye abantu bamangalithi umuzi wokuxabana engathi ungumuzi woxolo, umuzi wokuhlupheka usungumuzi wabantu abahlalisana kuhle. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, sabonga umusa lothando wakho ngelizwi lakho elisilaya ubana silalele wena, siza kuphumelela. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zinti Mkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.